Kuizika disenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhla ka 18 kuNkwenkwezi 2020 ngontungamili Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje.
Kuveza kahle kamhlophe ukuthi uhulumende useminyakeni. Kalakho ukuhlakanipha uyimpumputhe nxa kusize kulweni laleli gciwane lecorona.
Uhulumende uthi sokulokuminyana okukhulu endaweni ezigcinelwe izizalwane zeZimbabwe ezisandavela kwamanye amazwe zisahlolwa umkhuhlane wecoronavirus eMatabeleland North.
I government lo mphathi ntambo wabo uKazembe Kazembe abakhulumi iqiniso.
Umphathi ntambo wendaba zasekhaya umnumzana Kazembe Kazembe uthi selaye usikomiti wamapolisa ukuthi aphenye udaba lokuthunjwa lokuhlukuluzwa kwabesifazana bebandla leMDC Alliance abathathu abagoqela umeli weHarare West ePhalamende uNkosazana Joanna Mamo. Mbe zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende uthi sokulokuminyana okukhulu endaweni ezigcinelwe izizalwane zeZimbabwe ezisandavela kwamanye amazwe zisahlolwa umkhuhlane wecoronavirus eMatabeleland North. Isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana eloba enkundleni yeTwitter uthe eLupane State University kulabantu abalikhulu elilechumi lane 114 lanxanje lindawo isanela abantu abangamachumi phose ayisishiyangalombili 88 kuphela. Indawo ezifanayo ezigabeni ezichiyeneyo zelizwe zivikwa lazo ziminyene kakubi. Okuyinto efaka abantu laba engozini enkulu ye-coronavirus. Umkhuhlane lo usuhlasele abantu abangamachumi amane lane 44 eZimbabwe. Asebefile balokhu bebane njalo asebesindile balichumi lasikhombisa. Emhlabeni jikelele umkhuhlane lo subulele abantu abangu 316,000 njalo wahlasela abangu 4.7 million. Ukuhlaziya udaba lokuminyana kwabantu kuma quarantine centers eZimbabwe sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye Citizens COVID-19 Monitor umnumzana efidlela Ncube.
Okwenzeka eMatabeleland North eLupane kuveza kahle kamhlophe ukuthi uhulumende useminyabeni. Kalakho ukuhlakanipha uyimpumputhe nxa kusize kulweni laleli gciwane lecorona. Ngendlela enza ngakhona kuveza kamhlophe ukuthi basengapha abantu baphele du elokhu ebamba lokhu ayeka abambe lokhuyana kungakhanya ukuthi uyangaphi. Hhayi, lolu lusizi. Asikulindelanga ukuthi sizwe indaba ezinje siphakathi kobunzima obungaka. Basengapha abantu baphele du lokhu ebethemba uhulumende, kanti uhulumende uyaphumputha wenza khona lokho kuyikho okuba ngukuthi igciwane limemetheke. Yena esithi uvimbela ukumemetheka kwegciwane.
Ukuminyana kwabantu lokhu ungathi kubafaka engozini enganani?
Ukuminyana okunje kuza lengozi eziningi. Into yokuqala yilokho okuthiwa yi-social distance, ukushiyelana izibanga. Kakubi khona abantu nxa beminyene, kutsho khona ukuthi kuzaba lula ukuthi abantu bathelelane ekuthimuleni, ekukhwehleleni abantu bazathelelana. Ekuminyaneni khona lapho igciwane lingahamba liyehlala etafuleni, liyehlala esitulweni, obunye uzaliphakamisa. Kunzima ngempela ngokuba abaningi babuya begula, kusho khona ukuthi bazathelelana, ligcwala indawo yonke, libulala abantu akade bengavikeleka. Uhulumende nguyo yabe sebangela ukuthi abantu bathelelwe leli gciwane ngokuba limemetheka lapho kuminyene abantu. Angeke akhulume nge-social distancing, akhulume ngokuthi abantu kababalekele indawo eziminyeneyo ezinjengebhola, ezinjengezi-HH, ezinjengasemngcwabeni, kodwa ayeminyanisa abantu okwedlula emngcwabeni, okwedlula ebholeni, okwedlula enkonzweni yezi-HH. Kubonisa ukuthi ukhuluma okunye wenza okunye. Liyamemetheka ke igciwane ligcwala lizwe lonke ngale ndlela enza ngayo uhulumende.
lona uhlelo lokuvalwa kwelizwe lolu ungathi luhamba njani ngoba sibone uMongameli Mnangagwa ngomgqibelo esithi iluza qhubeka lanxa nje kuzaba lenguquko lapha lalapha ya
I-lockdown nxa isenziwa ifanele ukuthi ihambe lezinto zonke ezihamba layo nxa iyodwa kayisebenzi njengalokho uhulumeni weZimbabwe yenza ungakhangela kathesa kuhlolwa abantu ngendlela efaneleyo inani labantu abahlolwayo lilutshwane kakhulu kumele bangene door to door bahlola abantu ngendlela ebanzi kakhulu bakhe indawo zokugcinela abantu labo ukuthi ama quarantine centers kumbe ama isolation centers zibe lemithi yakhona kwelathelwa abantu kwenziwe yonke into edingakalayo nxa uquarantine ubeka abantu eceleni busenzi lockdown uyodwa ungenzanga konke ikuchitha isikhathi sisengaba le lockdown ukuze kube phakade kungelalutho olwenzakalayo kanti ke ingozi ukuthi singagcina sesile political lockdown evikela eyenza ukuthi abantu bangenzi lutho kuvinje imhlangano yepolitiki kuvinje imhlangano yonke uhulumende vele angayithandiyo silokho sithi senza i lockdown ye coronavirus kulapho sekule ngozi khona ukuthi kungenzeka khona lokho ngoba kenza izinto zonke ezifanele ukuthi igciwane leli liphelelizwe
Umnumzana efidlela Ncube yisiphathamandla senhlanganiso elimukisa uzulu ngomkhuhlane we-coronavirus, Citizens COVID-19 Monitor. Kusenjalo abaphila ngokuzisebenza bathi ukwengezwa kwesikhathi sokuvalwa kwelizwe emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus sokwenze impilo yabo yaba lukhuni ngamandla ngoba kabasela ndlela zokuziphilisa. Umongameli Emmerson Mnangagwa wazise ngomgqibelo ukuthi uhlelo lolu luzaqhubeka okwamanje. Kodwa uthe uzahlaziya umumo ngemva kwa wonke amaviki amabili ukuze abone ukuthi angayekethisa yini nxa kuthe kwaba lobubelo. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eBulawayo Vendors and Traders Association, umnumzana Alec Ndlovu.
Thina njengabantu abaphila ngokuzisebenza sikwamukele ngokudana okukhulu ngoba sinanzelela ukuthi uhlupho luyaphambili, ubunzima buyaphambili ezimulini. Sikunanzelela njalo kodwa sikuzwisisa futhi ukuthi isizathu yokuvikela umkhuhlane oyingozi kakhulu empilweni zabantu. Kodwa-ke lokho kakuvali ukuthi ubunzima kithi njengokuthi sesihlezi ngemakhaya singasebenzi bungezeleleke ngokuphindiwe. Nxa besikhuluma ngobunzima emavikini adlulileyo, khathesi ubunzima lobuyana sobuphindwe kaneng-neng.
Uncedo elake laluthenjiswa ngohulumende kalukafiki lanamuhla.
Uncedo esasiluthenjiswe kankomo asikalutholi, lokho esilulindele. Kanti-ke yiyo into eyayimqoka kakhulu ukuthi nxa abantu bemiswa imisebenzi kwakumele baphiwe-ke uncedo lwemali ukuze baphile kuyona le i-period ye-lockdown. Thina-ke asihlalanga phansi, inhlanganiso zethu zabaphila ngokuthengisa ziyakhulumisana-ke lo mama minister wama SMEs umama Unyoni uSthembiso Unyoni ukuthi sibone ukuthi njengokuthi nguye ke okhangelane le informal sector aphangisise lolongcedo ukwenzela ukuthi siphathiseke ekuphileni kwethu njengoba imisebenzi yethu ilokhe imile.
Ungathi bunganani obunzima eselibhekane labo?
Impilo zethu zisesigabeni esinzima okumangalisayo. Leqiniso lokho kwenzakalayo asikaze sikubone empilweni zethu. Sesizaqalisa ke ukuthi sibone imiphumela yokuthi nxa umuntu engasebenzi, nxa umuntu engadli kuhle, kuyini okwenzakalayo. Singahlaselwa imikhuhlane etshiyetshiyeneyo ngokubana phela asisadli ukudla okufanele sikudle. Impilo zethu sibili engxenye kankomo sesingazifanisa le ngidi yokuthiwa khona ithi ngapha ilunywe ngamazi ngale ichiswa lilahle. Sisebenzimeni obukhulu kakhulu.
Kukhona elingathanda ukukutsho kuMongameli Mnangagwa?
Thina ke esikuloyisayo kankomo yokuthi informal sector sithi yiyo ke elabantu abalemala kakhulu ngokungasebenzi. Uncedo esasikhangelela ukuthi ngabe lwaphuma, sikhangelela ukuthi ngabe lwalethwa ebantwini ngokushesha okukhulu. Siloyisa ke ukuthi uhulumende ngokunanzelela ukuthi abantu abaphila ngokuzisebenza kabala nzuzo enkulu, njalo abaningi kabala ama-bank accounts, kabala mali abayilondoloza abasebenzayo yibo abantu okwakumele ukuthi ke uhulumende abancedise kakhulu sibonile ke uhulumende secakathekisa ukuphangisela ke laba abakuregister e-social welfare hayi kasixabani labo gogo labokhulu abaholiswa ke ku-social welfare kodwa sithi thina bonabo abantu abaphila ngokuzisebenza yibo okwakumele bathole i-cushioning fund ibancedise ukuthi labo bedlule esikhathini lesi silobo nzima obungako ngoba sinanzelela ukuthi khathesi ke sesisondela enyangeni ezimbili akuphila kwakhona kubuhlungu kakhulu ye asilahlupho sibili lokuthi kwenziwe ama-extensions e-lockdown kodwa ke sithi thina ngakuyacatshangelwa impilo ephilwa ngabantu abangasebenziyo osokuze kuphosa kuphela inyanga ezimbili
Umnumzana Alec Ndlovu ngumkhokheli wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekoBulawayo Umphathi ntambo obona ngendaba zasekhaya umnumzana kaZembe kaZembe uthi uselaye usikomitshi wamapholisa umnumzana Godwin Matanga ukuthi aphenye udaba lokuthunjwa lokuhlukuluzwa kwabesifazana bebandla leMDC Alliance abathathu ababalisa umeli weHarare West edale lePhalamende unkosazana Joanna Mamombe Unkosazana Cecilia Chimbiri kanye lonkosazana Netsai Marova. Abatatu laba bathi babotshwa ngamapholisa ngolwesithathu olwedluleyo bephakathi kokutshengisela ezitaladeni zeHarare. Basebethathwa ngabantu abangabaziyo ezandleni zamapholisa. Baya badlwengula njalo babatshaya balimala kakubi. Ibandla leMDC Alliance lithi linakanela abacuphi bakahulumente. Kodwa ukaZembe kaZembe uthi abantu kumele bamelele uphenyo lwamapholisa ngoba kuyilo oluzakhipha iqiniso athi ukucabangela. Sixoxele siphathamandla seMDC Alliance eMelika umnumzana Timo Moringai yena othi kaboni iqiniso liphuma kulolu phenyo.
Into ehluphayo nge-government yeZimbabwe ukuthi akula accountability singakhangelisisa ukuthi i-government yethu singahamba njoma ku-financial services ku-accounting or city kuyini izimali zama-teacher or everything kuhlala kusithiwa besithi bona bazayenza ama-investigations and then kulandelele kungaphumi ama-results zangkhona so singahamba emuva sikhangela ukuthi kwaqala izindaba zabantu benyamalala ngesikhathi seGugurahund bathi bona hayi babengela abafakazayo ukuthi kwahamba njani so sesibona futhi sokuphinda 40 years after iGugurahund ukuthi abantu bayanyamalala and then abanye bethuche njengaba okwenzileyo Joanna Mamombe labo Cecilia ukuthi baphong ubonakala bavele eHarare batholakala sebese Bindura i-government yethu vele ihlala injalo silabanye abanyamalalayo o iDaitsamara esingakaboni up to today so i-government lo mphanti tambo wabo uKazembe kaZembe abakhulumi iqiniso
uKazembe kaZembe uthi uZulu kumele amelele iqiniso elizaphuma kuphenyo olwenziwa ngamapholisa uthi ningalokho
sezwa u-commissioner wamapholisa uGordon Matanga lapha nesithi ukuqala wakhuluma wathi yena wayengababonanga babe ngabotshwa ngamapholisa and then sokulandela khona apho wasesithi babe botshwa ngamapholisa so sifuna ukuqala ngayena ukuthi babe botshwe ngapi bafakwa ngapi ngoba uJohanna wafonela uchairperson we youth assembly uObey Sithole wamchasisela wathi bona babe botshwe bafakwa central police station so ngabantu abakhulile laba bakwazi ukuthi vele iHarare imenjani so lokho kuthiwa ziyambi ziyambi ukuthi baza yanelisa beyenza ama investigations ukuthi babone ukuthi kwahamba njani akula muntu okwansi uzothatha umuntu ejele except iCIO
Umnumzana Tim Moringai isiphathamandla seMDC Alliance eMelika. Kusenjalo abalwela amalungelo oluntu sebesole amapholisa ngokubuthelela ndawonye abantu ababotshwa beseteswa umlando wokwephula umthetho wokuhlala ngekhaya ngenjongo yokwenqabela iCoronavirus, besithi lokhu kufaka uZulu engozini yalomkhuhlane. Basola njalo lokuhlukuluzwa kwabantu ngamapholisa okuvele sobala kudaba lokutshaywa kwabesifazana bakobulawayo ababili ngenyanga edluleyo balimala kakubi. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeWoza uNkosazana Magodonga Mahlangu.
Nxa usungendikhafa lo munye umuntu sesiclose together because i-social distancing i-endikhafa kayisayivumeli. So amapholisa alenkinga yokuthi wena nxa wona esithi abantu bayephula umthetho ngokuhamba bengelanga mask kodwa nxa sebababopha sebabahlanganisa, does it mean if you are under arrest you are protected from i-COVID-19? No, you are not. So but ba-violator amalungelo oluntu. Kulukhona okungahambi kuhle ekwabulawayo. Ngeke kubo konke okwenzakalayo sibe isiqoqodo sibe singabahambela phambili lokutshaywa sithethiswa sithuka ngolimi esingalikhulumiyo yikho esikhala ngakho kakhulukazi.
Njengenhlanganiso litheni ngokuhlukuluzwa kwabantu ngamapholisa okukhulunywayo lokho?
Esifuna ukuthi sikhulume kakhulukazi njengenhlanganiso yeHoza ukuthi khona sikhuluma sinanzelela ukuthi inhlanganiso yeHoza sidlule kukho ekuhlukuluzweni ngamapholisa kakhulukazi. Lanxa besilelungelo okwenza kade sikwenza besihlukuluzwa sitshaywa, sifuna ukuphathwa njengezizalwane zeZimbabwe ezilamalungelo. Okwesibili, nxa amapholisa eza enforcer umthetho kabawu understand bona ngoba kukhanyani babawu understand umthetho nalo. Ngizakhuluma ngesibonelo sami, mina ngithe kwelanga drivers after kathi sokuthi sivunyelwe ukuthi sihambe niya driver ngifuna ukuyenza ama test njengokuthi khona ukuthi nxa sizabuyela emsebenzini kumele sitheste ngecovid. Ngiyamiswa ku roadblock eko quickslapana, ngiyabatshela amapholisa uya ngapi, hayi ngiya ngile booking nansi i receipt yami ukuthi ngibookile mfuna ukuya testwa, bantshela ukuthi no kumele ube lencwadi e-approve ngamapholisa. Ngithi no, kutshintshile. Okukhona kathi songeza ngetesta kumele mina ngoba sesivunyelwe ukuthi sisebenze from 8 to 3. Okukhona ukuthi mina kumele ngiyetestwa ukuze nxa ngihlangana labanye ngisebenza labo. But no, thina silo mthetho othe siwuphiweyo ongalandeli i-SI nale ekhona. Kutshoni khona lokho? So sasiqinisa siphikisa ngamapholisa lawo ngase sithi hayi mina okukhona ukuthi khona ngiyeke ngiforfeite ukuya testwa ngoba sembhadala imali. Lapho embhadale khona bantshele ukuthi khona ngingayekela ukubuya imali yami yahamba mahala. It's either lapha liyambopha ngizahamba sendle ufakazi bokuthi ngambotshiwe then sesisaya emthethweni kube lokulungiswa emthethweni yikho ukuvumakala kwami ukuthi ngihambe. So amapholisa azenzela umathanda.
UNkosazana Magodonga Mahlangu isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana iWoza. Sixoxela ekobulawayo. Kasenelisanga ukukhuluma lesikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi. Kodwa uNyathi utshele amaphephandaba kahulumende ngeviki edluleyo ukuthi amapholisa ahlukuluza ababili bakobulawayo laba azajeziswa. Zeli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi uhlelo lukamasipala wakobulawayo lokuvalela izakhamizi amanzi okwensuku eziyisithupha ngeviki emizameni yokuwalondoloza luyaqala namuhla. Iphephandaba leHerald lona lithi ingatsha zebandla leZANU-PF sezithumele amazwi enduduzo emolini yakosikhosana kulandela ukubhubha kwesiphathamandla saleli bandla umnumzana Absalom Sikhosana ngomgqibelo. Usikhosana uhle waphiwa inhlonipho yeqhawe lesizwe. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokujoyiloba yini okusenhliziyweni zenu.
ba sakazilabalaleli hey nasi indaba ebuhlungu indaba ephethwe yi security yeZimbabwe indaba ephethwe ihulumende yeZimbabwe indaba ebuhlungu kakhulu indaba yokunganaki ilungelo labantu indaba yesihluku into ezwe laba abantwana into ebuhlungu ibuhlungu lindaba ngoba abantwana laba balelungile ukuba nabatshengiseli balelungile ukuba bakhulume inuna inhlupho zabo balelungile ukuba ilizwi labo lizwakale ngoba befanele labo bana bakhulume balaleli be studio 7 yazi indaba ibuhlungu ngizwa ubuhlungu ngalamantombazana ihulumende yezano PF ilesihluku ihulumende yezano PF imbi ihulumende yezano PF izigebenga abantu abangalunganga kodwa ngithanda ukubana ngikhulumela amazwi uNkulunkulu akadakwa uNkulunkulu hayi ngowabantu bonke ngithanda ukubana ngitsho wona la mazwi ngoba ihulumende yezano PF sihluli zeyabantu kakhulu mina ngusibanda ngisegugu ngiyabonga
Yes, saluzwa sibili uhlelo lwegovernment lokuthi khona abantwana kumele bafunde through imsakazo lama television. Thina asilakho lapha emagusini akula station esibambayo ese radio even esisoda labantu kabalawa ama radio akhona. Pho abethu abantwana bazafunda njani? Baza kuthola njani izifundo lezo bazazizwa njani? Besicela ukuthi government ngabe iyabona iplan ukuthi abantwana bengayenza njani? Bangazithola njani izifundo lezi ngoba vele sebebuyele muva kakhulu siyakwazi ukuthi kulohlupho lwecorona konke le lockdown sicela ukuthi ngabe igovernment iyaba le plan ukuthi abantwana bangazithola njani izifundo ngikhuluma ngilapha echolocho ko chief Msigana ngunamethembe ngihlala kwesikhobo akula ma radio vele ihlwele enhlelo eziningi lapha echolocho sizizwa nxa ungasazwanga ngomngane wakho osedorobheni kumbongapi vele sihlala sisemuva eminyameni besicela ukuthi igovernment ngabe iyabona iplan ngendaba zabantwana ukuthi bathole izifundo lezo yabo
lichona njani basakazi lithoya njani balaleli hayi indaba leyi siyayizwa sibili yomkhuhlane yeyinzima kakhulu manje into enye esesiyibona lapha nanso futhi esivele sibuya isiqhamukile njalo eyokuthi kube labantu ukuthi abathunjwa abantu bathunjwa njani vele izanu yona ngokwayo vele akulanto abangayenza njalo into yabo vele asebeyijwayela abavela bayiqalisa kudala ngesikhathi segugu rawundi bona umnangagwalaba yinto vele ababeyenza ezihlobeni zethu emathebelele ndikhona ngale babe bacatshisa abantu bebenza izinto ezingalungile bebarepha bebenzana bebadlova bebenza zonke izinto ezingalungile bebulala njalo labazali bethu abanye kabakho bafa singabazi khathesi sikhuluma sothina sizintandane ngenxa yabantu bona bendinto yabo futhi abangeke bayigcina njalo futhi iZimbabwe yona ngokwayo vele kayingezake iphinde yalunga izanu isezekhona vele bonabo omnangagwa vele uma bezezekhona besabamba intambo vele kula Zimbabwe engalunga ngitsho abake bephume beke benika abanye abantu labo bekwanisa ukusebenza ngoba thina sesidini ngokuhlala sihlukumezwe elizweni lethu size siyephathwa ngcono phandle emazweni apha Hayi, 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 hayi. Kodwa ngilina kuzabaphelela. Ngilina kuzabaphelela. Indwangu uyakhutha ugatsha ngilinda ngitshayeleleke phansi ngesilevu kube nzima. Abazama ukuthi bezibambe kuhle njalo bebambe kuhle abantu. Uma besithi bona bavotelwa. Uma engathe sokutshengisela ukuthi vele kabavotelwanga laba abantu la. Okwenza ukuthi bethusele abantu bebenzeni besabani kanti bona bekwazi ukuthi ngabantu abavotelwa. Kutshengisela ukuthi vele bona ngokwabo abavotelwanga. Njalo futhi into khona ukuzidlela imali bazidlela akulanto abantu abayibenefitayo vele ezimalini zelizwe vele akulanto khona kade sakulana kulani umsebenzi wabo kuphela yona lokhu bebelokhu bekhathaza abantu bebathumba bebatshaya abanye bahambela ichoze kade suitaida mara ungaphi kade awu crocodile akuqole bantu kambe shuwa kunini abantu libenza kanje libenza izinto ezingalunganga bantu bezana
labo indebe kungabalaleli bestudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umongameli wakwele Tanzania umnumzana John Magufuli uthi ulakho ukuvula ilizwe lakhe kusikhatshana esilandelayo nxa inani labantu ababanjwa ngumkhuhlane we-coronavirus lingaqhubeka lisehla. Abahlamuki kwele Congo bahlasele enyakatho yalelo lizwe babulala izakhamizi ezingamachumi amabili izolo. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane we-coronavirus kuleli lizwe liqhubeka liqonga njalo selisedlula inkulungwane ezingamachumi ayisishiyagalolunye 90,900. Asebebanjwe yilo mkhuhlane bangu 1.5 million. Asebesindile bona bangu 344,000.
Dr. Hakaza, hello.
Yebo dokotela.
How can I help you?
Uyagula lapha.
Kama ngikhanda nomphimbo makha lapha leki lana ukhetha iflu lomuntu. Kama ngikhanda nomphimbo makha lapha leki lana ukhetha iflu lomuntu. Nazona futhi bese ishophe moya qalalana ngakhona ngiyaphumula.
Ndikeleyo emayilana ngomkhuhlane we-coronavirus siphiwa ngukazeli mnyama ebambisane labanye abaculi abathi uNgolopa Muza, Qhathanzipho Bheki Mageza, Mhlambi Wezinja kanye lomaqhuzu. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Uhulumende uthi sokulokuminyana okukhulu endaweni esigcinelwe isizalwane zeZimbabwe ezisandavela kwamanye amazwe zisahlolwa umkhuhlane we-coronavirus enyakatho emandebeleni. umphathi ntambo wendaba zasekhaya umnumzana kaZembe kaZembe uthi selaye usikomitshi wamapholisa ukuthi aphenye udaba lokuthunjwa lokuhlukuluzwa kwabesifazana be-MDC Alliance abathathu abagoqela umeli weHarare West edale lephalamende unkosazana Joanna Mamombe. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.